atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani nthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngamgqibelo mhla ka 21 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Our constitution reads that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation. However, these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yeZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambene ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution reads that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation. However, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana ukwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilise ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilise ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu le-Unity Day kusasa. Ibandla le-MDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ephalamende.
Thina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthini amaZimbabwe wonke lapha ekhaya lakudiaspora basebenze ndawonye babe mulinye, ngoba ukubambana kuletha intuthuko, kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho-ke siyabe sifisa sibili ukuthini ilanga lele le-Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali langa leli ivela kuzaphu leza PF zaphu leza no PF ikho ukudabuka khona ilanga leli sepiers letter sesikhuluma ngeunit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zanu kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu so siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi uED uqeda umnyaka wonke sibhula njengabantu beMDC so ngala lungele lokuthi aqale sikukhuma ngeunit ngala lungele lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke eharathi MDC so thina siyabe sifisa ukuthi maye fina ukuthi abe united nabantu kumele asebenzelane nami ndawonye kulokubalisa and siqeda umnyaka wonke sina njenge MDC sithwale senzima esivula ngoswazi olwenzima uyi-D.
Uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho
akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya so thina njenge MDC sithi yena uba ubaba yena ma-EDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle le-MDC kulokuthi achone esilwa layo so yena kumele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe lokho okuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiyele emuva okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okuyisenza sibiyele emuva so umlayezo omkhulu ngeyimizday for ED ukuthini thina njenge-MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akuchilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngathi sihlanganise uyasilisanisa iZANU-PF itshoni ivula abantu be-MDC sikubonile umnyaka wonke lowo iinkokheli zethu zigcwele emadala emakhothini so akula into engakhulunywa ngo-EDA unit yena ekwazi ukuthi yena akasibambanisi nyamaZimbabwe uyasahlukanisa
umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edale lephalamende inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni iLaw Society of Zimbabwe isisole kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa nguZulu ngo-2013. Inguquko le ijonge ukupha umongameli amandla amaningi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZANU-PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. ILaw Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lalinhlanganiso.
Umbhedo lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleli ngoba sinakhangela iconstitution le yabhalwa nguZulu uZulu wonke jikelele nje wamamatheka ngokudidizela ebhala izifiso zakhe kune-constitution so akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphongutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababebenathi ama-whisky nje bazidabela sebephongotshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakhonsultanga uZulu. Yikuhlanya sililokho esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zaze ziphongutshela kumele zenziwe ngayo iphalamente ingasesela mandla.
Ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo?
Uhulumende uthathela leli nyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe, ufuna ukuthi abuthi ngalokho esingathi ngekhulungu ukukonsolidate ipower yakhe ukuthi angaseze wakhitshwa njalo angaseze wasifika nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe ngoba sonke siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo khathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry. So inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni
umthetho. Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha umongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ntsheshwe,
lamlela namba.
Izakhamizi enyakatho lasezansi yamandebeleni zithi sezehlelwe yibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. Walpit Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo lezinenge emathebelelendi siphila ngokuthengisa izifuyo ingakhuli inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yalonyaka idanele imhlambi izibaya zavalwa emzini emnengi. Inengi lithi kalisela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende lubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthi emathebeleni north lasemathebeleni south sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamachumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo semathebeleni south sodwa sifelwe zinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani obeneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
Umnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation la akhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezi umnumzana Johnson Dube yena ohlala eMalihlowe eGwanda South uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlela enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe lamadonga ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto enhle.
Isakhamuzi esengezane unumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba uma ngomude about ama-10 km zidinga idlelo zidinga amanzi.
Amazwi akhasekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni umnumzana Stanford Gala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki ncangoti uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcibileyo, abantu baluzile okunye umangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi eMashelo Moshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echathisa.
Indlala esilayo yesavela. Abanye Albert ngicela ukuthi ethi sebedla inhlanyelo esayiholiswayo naleyana bayicholisile lihlanganise kube ligogokho bese lishiya ngenxa yendlala ekhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho la manzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala esilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka-2019 ezishawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingela amanzi, singela kudla emasimini sasingazange sathola lutho, amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngalesi yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwanobuthengiswa ewadini, but manje lalowo mumba usatholakali.
Umnumzana Mthembu Ndlovu isakhamuzi seMawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibili, luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye, but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga.
ineng emandebeleni lasenkabazwe lidukuthabalala kwamadamu kubangela ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela amanzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kule ndlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyala mungela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo Councillor Sikhululekile Moyo oka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlali NDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden eStockholm eEurope. Organization Sweden esebenza lelive leZimbabwe iSwedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, loku-exchange ama-programs ukuthi lani labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe lelane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGulf. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yesebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransporta abantu layo imota zabo. Ingcekeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi ifuel abalama-challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinsuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha. Nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kwile-guest evela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50%. i-female representation in their local government. Njengakobulawa kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le-women labo-young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi engxenye eZimbabwe ningasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa ukansila wesilobela engwebandla le MDC. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kawumakudla kulazulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini. Lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile. Izifuyo zinazo zithwele nzima ziyafa. So phela angathi mina kulanto e-right esigabeni.
Ye kodwa ezinye izigaba izulu like lana khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selike lana kabili kuphela but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angeni emadama, amadama agqibelekile lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangela ubona ungani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzabunzima ukwedlula lo esikuona?
Kakhulu okumangalisayo kungala kunje.
Akula nhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezifikayo khona ngabo?
Okwakhathesi kakula ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa, okokuthi nxa sezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlala, so imali kayikho ebantwini. But ukuhamba kathesi kuthemule edlulileyo bebehamba but I'm not sure ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zakhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala kodwa la itholakala layo mdijana mdijana ibuye ngobuningi bayo ama-housesiza kwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bafisa ukuba udlulula but mina ngiyaphikisana labo akwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile, abantu balima ngani?
Abantu balohlelo lwa-introduswa kuthiwa ngugajopo bayagibha amagodi. Ugatsha ugatshopho balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akula nje isinkwa Gande lapha vela kula nto ekhona kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kunzima.
Hayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Hayi ngiyalivalelisa abalaleli e-Ward 33 esilobela yimi umnikwa uJabulani ukhansila.
Hayi sibongile ba. Hello ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weward yesilobela engwebandla le MDC ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande lelaye.
Siyabonga Jahelidala.
Majota izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda. Zaziqala zisweleka izinto okufana nokusweleka kwenzekala, kusweleka inyama. Hawu, wawuthola abantu bezicocela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali, kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitshebo. Kusweleka zonke into esifana labothukela, kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa ukuswelakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho, ngoba iqiniso ukuthi lapho ababeyimelele khona belindele elayinini babevuka bekhona ekuseni phambi kwezitolo belala khona, obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela. Mama babezwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kulu. Abantwana babuyisilo kuphela ezimbelekweni, kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu kuqakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu? Nkulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka ijulu line balime washaye bahleli phezu kwawo. Bathi okuningi ungasweleka kula ndaba, kodwa ke ungasweleka ukudla baba. Jehova sithembe wena, uma kukhona wakwathethisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa esicela khona izulu enjelele, akula ndaba ke konke lokho.
Nduna malaba nqabe khona abathethise indlela bakithi hambani liyexolisa, amazolo avuleke silime siqede indlala. Ohlabela ke kamnandi lapho nduna malaba, ingoma ihambelana lomumo okhona bakithi, umumo wendlala. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthwakazi livalelisayo, nguNtungameli Nkomo, lilale.